indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngensonto ku 25 Nhlangula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwa-president ukuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinsi zonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano. UZulu wacaca kuma-provinsi zonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani ozaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye, i-election sayibona, lohlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisiswa ama-election. Ukungumlando wezekhi labo Human Rights Commission, lamapholisa, lamanye ama-commissions, o-gender commission, labo media commission.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana lo-James kutestamente elisa simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulabo abamuzayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Ngasiphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla achiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So ukuthengisa ukuthi lokhu esisakhokhela, kodwa kuqakathekileyo ayisikho kukhokhela, yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana lokuyarejista njengamavota, ukwenzeka ukuthi fanele ukuguqula impilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi nxa sebesiyarejista kababelete abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu elisalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqoqisana njalo azichukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane, sizokuvuta udaba lakhona. Kuzavele zojukela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelekanga kuphi. Okwakhathi singeza kucacatha, ngoba sinika abadala bangaqeda basazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezalo.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla achiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwa-president ukuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinsi zonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo. UZulu wacaca kuma-provinsi zonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani ozaqaphelani. So esesekumelele khathesi ukuthi bakhathesi sokumele sike sithiye izimizibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalungisa, sesisaguqula lokhu. So siyethemba ukuthi uZulu akufunayo. Ngabe ungayisikho khonokho, hhayi, inyama emnandi vele iyazikhulumela yodwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela iBulawayo East edale lephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa loNkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama electoral reforms ngoba nasikhangela uhlelo lama election lolu liyenza ngendlela eyokuthi aliyenzi ngemfanelo okokuthi ama-opposition parties asuthiseke ngoba nxa sikhangela for instance kusibona ingani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela siqalise nge-imedia lihamba kuze-BC which is the state media is talking about iZANU-PF ZANU-PF campaign yama-elections and of which amanye ama-opposition parties they are not given i-coverage kubo ze-BC labo rural labo chronic so sibona ukuthi in terms of i-coverage akula
kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini njalo akula kwethuselwa
indaba ze-violence lokwethuselwa khathesi nxa uhamba emakhaya abantu bezanu sebesebenzelana labo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba eregister thina simlandela elandela thina ngemova so sokubona ukuthi kulokwethusela and silama members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu ukuthi khathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingashilo ZANU-PF kuchutha abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye xa sokuphiwa ukudla bona bencithe ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-results atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election sayibona lohlelo lwe-biometrics siyalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandi wezeki labo-human rights commission lamapholisa lamanye ama-commission o-gender commission nabo-media
lo nkosazana Ellen Shirietenga isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Watchman Ncube sixoxela e-SARRE Studio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla lezanu PF ngalolu daba. Abantwana abane abafunda eSomakhwili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo. Wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMatabeleland, iMopane Foundation International eseBilitane, eyiyo eqoqa lolu hambo uthi sebelekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-August siya eSouth Africa kunabantwana abangu-4 abasenkayi abaya kukhompetition yama-sciences kulokhuzeni collaboration ezimscience iZimbabwe Science Fair then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza lokhuzeni samudinga imali ukuthi thina abantwana abaphumelele because abana access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise uhamba bayi-4 but I think ukuhamba kwabona abana bayi-4 kuzowenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona that we push hard sithola amabhesi elifenyeka nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nako vele into efana nanaleyo.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyafisa ukuthi sithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana. Abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye mebhala abantwana abagula abangakwanisa ukwenza anything baningi okokuthi izinga esikoleni esiyi-1 nabe buya bezokucela ukuthi lacela kufaka kodwa umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sele siyadisevu kungafaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapotwa ngabantu khonapho ukuthi masenza ama-fundraising bro like ma unjengadobe ifoni ufolenti kule nto esuke ngifuna ukuyenza esifuna ukuyenza sishoda ngemali eso onzwelayo afake i-10 lokuzeni 10 pound lokuzeni kwa-account e-charity into ezifana nazona lezo singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe le pressure nakana ukuthi ufanele israise it 2000 yefees kuphela siraise this much yalo Canada lo Canada lokho ukuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sibe la imali enough futhi senze zona izinto ez basic esizayo for months but angeke ngisho ukuthi asakabile sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizaqhubeka ngoba every year like right now sihamba noma ngo 35 so fanele ukuthi una sense fundraising next this year make sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangu 35 isikolo enough senze content sathele icathulo enough ukuthi sathele ama inform kunezinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana okuthi na umkhangele uzinhliziyo yakhe sibabuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana I think abangu 3 sagcina sithatha ezinye impahla zabanye abantwana siba yazi kukhona ukuswela ukuthi akuyaswela nje abantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumile lapho ophuma khona laba bantu siyabe singakwazi ukuthi la senze njani asila imali kodwa uyabulibona usizo ukuthi lukhona
Lo nkosikazi Nomsaneke Vane isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxelaye eseBilitane okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lo mnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Thongokara sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda unjani
hayi mina ngiyaphila unjani ke
ah ngiyaphila kudwami ngiyaphila eh Steven awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho
incwadi le ngibhalele uGeneral Thongokara njengomuntu owasishiyayo ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ngathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi isango ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesithile ngaqala kumtshela uzibuse ka-independence ilizwe laliseselihle sibili ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisele kukura wonde ngihlanganisele le-land reform program kansela ama-election ka-2008 naka-2002 ngizomtshela ngokuba into zasala zantshintsha zaya ebuhlungwini okunjani
kodwa Sibanda awungitshele-ke kungani wakhetha yena ucomrade Thongokara
ngathi ucomrade Thongokara nguye umuntu engambona wakhontributayo kakhulu ngathi kwi-independence yezimbabwe kulabo abasishiyayo ye siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but ucomrade Thongokara ngathi ngesilungu ube le-passion yokubona ilizwe lezimbabwe lisiya ebuhleni so ngizwa ubuhlungu nxa ngikhangela imbali kacomrade Thongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangele izimbabwe isimo esikiyo hayi ngibona sibili kungambamba angazitola ubana into engayilwelayo ikuyini manje sezime kanje
ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu
ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe lezimbabwe ngoba ngathi the plate iphathi yabo ngathi they contributed kakhulu so siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwelwa that singeke sikhiphe kibo angithi loba balwela njengasekhoyo bacinisa ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo
manje Steven ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba bazobe befunda leli bhuku
ngikhangelele kubana bazi iqiniso into ezazifunwa ngucomrade Thongokara into azivelayo le nto ezasala zenzakala kubana hhayi ngathi ngesilungu ngamapheji amabili atshiyeneyo kuba into iyalelwa ngucomrade Thongokara le nto ezasala zenzakala ezimbabwe into ezimbili ezitshiyeneyo
uma seziphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku
ngikhangelele kubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi izifiso empilweni ayisizwe ezigcina ziphuma ebufundeni kwempilo yethu thina kuphuma ngathi a different story altogether
laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulikhipha nini njalo kumele bakhangelele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngifanele ukulikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni, njalo ngikhale bana lithengwe $5 ibhuku linye with ukulibala. Lilemfundiso lileyisi yinto ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Singakhanya indaba yeGugurawonde yindaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 yindaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabili le ndawo engathi sizalisungulela endaweni enje, but nxa indawo sithe yatholakala sesitheni sizakwazisa uzulu lwaseZimbabwe.
Ah, siyabonga-ke Stephen. Ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo bhutwami.
Kulungile, ngibongile kakhulu, ngiyabonga kuzenzabo.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olevalelisayo nguMike Hobe, masitivane ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye, izulu kandaba lingalithola njani lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya? Mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa, kumbe ngithi udaba lokuqomisa, kumbe ukuqonywa nje. Ye, ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mathe, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Nxa ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi nsuku, abantu bakuchaba kubulalwe lahle egodini. Akusafanda kudala, kulo muntu ongenayo uhle bakubizela abantu boko nabomakhelwane bakuchaba zokubulala. Akusafanda kudala ukuthi ungangena nje uzoyicela ke intombi kalula kanjeyana. Abantu sibe lolulako olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani nje ubuntu kabamthembi ngelezi nsuku, umuntu angakathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi mathebelalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Kahle abantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusoze umazi lokuthi umuntu uvela ngamuvela kwathakathini, uvele esigebengeni, kumbe uvela ke bulala umuntu, angeke ube kwazi. Angiboni ukusenzakala njalo kumathebe, akusenzakali lokho okhulumayo. Kahle singabuya lapha ngithi ngifuna intombi lapha ekhaya lakho, uyangitshaya njalo kulezi nsuku bagiqa kule mali, kambe ngakibo balolutho yini? Abangeke bafune nje okomuntu ukuzihambela okuhwaya ibheji kokudwa bekha ukuthi ngifuna intombi leyo. Akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitsho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzali esegangela ukuthi noma intanami engenda kathesi hhayi sokukuhle. Okubi yikhonokho ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukunqamela abantwana bengakaphuthi isikolo. Kanti-ke hhayi, wethi ngithi mina noma indlelo bekunqamela intombi ngendlela enjalo, nakhula ngapha eduzane sekukhula thina bekuvele usikhonjiswa loma uhlakalele ejaka usiye emfuleni uze uqunta amahlamvu akhiphika phele phasi isihlahla esikale sesizingatya ulokhu usithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuphonga ukuthi usengikuthanda ejakeni. Umqondo engiyakiwe yokuthi sokule mpilo enzima kathesi yokuthi abantu abethe bangabafana abasakhonjisi yiba sebekhonjiswa yibo asebehlawukelwa yibo asebekhwetshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ijahulibona laphana uthiye emfuleni usesaba ukuthi likutshela ukuthi ngiyakufuna. Kukanti-ke lamhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlaxa ilanda amadaha ehlezi laphana bahambe bayedlula phasao lebesithinga ukuthi amalawo madaha abakhombise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha kwemntwana eyintombazana. Kumelele ukukhonjiswa labafana banganele ukukhombisa, hayi ukuqweba lokucela.
Ye, nato udaba kwalapho-ke chisa ngamafutshane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu-ke kuthiwa ama-females sebebaningi ukudlula kobaba. Kuyaziwa lokhu, njalo-ke amadoda akasatholakali. Lo nalowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha, engani uhleli kahle, kumbe uthale imoto engani inhle. Ngoba kungakhangela kwelakithi, intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali, kayali iyamfuna lo muntu. Uyahamba setshikize laphana edlalisa izinqe, ukuthi imoto yani imele ilumuntu emela khona phana kamaza lo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa khona kutsho uMathebu ukuthi kumele kufundiswe ke isinto ukuthi omama kumbe amantombazana lawa ke asejwaqile ke asethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi ke abazibeke indaba khona okukhulumileyo udu olukhona okubana ke inselo yesizwe ukuthi abantu benzi kanje.
Vala ke khona mpoke Mathebu.
Akula nselo eyenza umuntu aphambuke emathikeni akwabo. Hamba phansi nekithi lapha eZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho lelayithi kodwa umafika abo bawagcinile. Ukuswelela kulahlisa umuntu isiko. Sesiyalahla amasiko thina. Ake sibuyelele emuva siqakathekise obabakazi siqakathekise omalume labogogo basivuselele amasiko omuntu lwakwethu amajaha
Mathebe Mathebe kungenzakala njani Mathebe ngento sezikhona kulezinsuku ama-intermarriages lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kusiko akusahambelani sesihleli singabantu abaningi nemihlobo etshiyeneyo ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khona Mathebe ukubana ngakusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi afundise lelo siko
kantiswa Mathebe hayi kibake baba khona boke amafutshane sibithi
ye mina ngichoyo ngithi abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu othi CC emgwaqweni kaya akusiyo ukuthi ngiyongakwe ongakuthatha njona chilo Mathebe azamela ukulandela ke isiko letho kwangcono bathi hawu unkazana ususalitshwe isikhathi kodwa unikwazi ukuthi uziphethe kulothi uhambe uzilahla nje sibe libelele indlela ke uhambe usidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indawo uhambile akusebenzi
hayi ke udaba lwethu luma lapha ke lamhlanje zulukandaba ngithanda ukuthi athithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ukhonangale ke eBrithani nethemba lokuthi siyahlangana singabaphiliyo njalo ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs kwesizwe eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela uhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama
uphetheni lamhlanje
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel uDaniel simaza abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likaNkosi uDarius uDaniel chapter 6 verse 7 ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo abantu abangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani kumele sibakhonze yini basake esigabeni sikaNkuluNkulu umbe labo balesigaba sabo lo nkulunkulu lesigaba sabo siyananzelela kuverse ka 7 lapha kuchapter ka 6 ukuthi uDaniel wangena la ephakathi kwaleyo nkinga kwase kuthwana kukhonzwe inkosi uDarius kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandaza omunye umuntu athandaze kuphela inkosi leyo uDarius manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa nguDarius bathi bona bakhonza uJehova kuphela siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephoselwa endaweni lapho kwakulezilwane khona kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel zagcina zinyekele ngakho lapho into eqakathekile engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi akumelanga abantu basinike kumbe basifake esihlalweni sikaNkulunkulu kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami kodwa gakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengani sibe sesiyabulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe zinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abayibo abaphakameyo kuhulumende wethu. Singeke sabafaka bebe njengonkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento eyenza unkulunkulu abe lolaka yikuthi uphakamise olunye ulutho luthathe indawo yakhe. Engathi khona yikho kulo mthetho lo othana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni uphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikankulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kunkulunkulu kuphela, thina sigcina siyinika omunye umuntu wenyama. Ngakho singananzelela lapha kubhayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kankulunkulu. Sinanzelela wade ngikhuluma ngayo iking Jairus, singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa nguHamani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova. Sinanzelela ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa nguModekhayi wayala lokhu kukwenu. Ngakho singahlangana loJesu kuTestamente Elitsha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapha aphelela khona, kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapha azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade. Njalo umbuso walapha emhlabeni uyakubuya ukuphela. Into engimbusela kuyayo yedlula siyibona, kodwa lo okaJehova awupheli.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama, thandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube nguNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe. Siyathandazela bonke baba ukuba lapho esona khona usixolele ngegama likaJesu. Baba, sithandazela njalo abangezwa kuhle abalemimoya edangeleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawo wonke amandla. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu Dumane, sesana iviki ezayo.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Nampo abafana bakagodlwayo. Siyabonga abafana bakwagodlwayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.